Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Levuka njani nthokazo omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolesine mhlaka 29 kuNcwabakazi 2019 nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
So amapolisa abebopha abantu kade begqoke imiphele and basekusenzakala ukuthi bonke bangamalunga eMthwakazi Republic Party.
Ivandla leMthwakazi lisola ukubotshwa kwamalunga alo kobulawayo izolo.
Our weapon is ukuthi sidemonstrate, especially sikhanyelele ngesimo seZimbabwe, abantu bonke bafuna ukuthi batshengisele.
Ivandla leMDC lithi alibuye limuva ngenhlelo zalo zokutshengisela lanxa amalunga alo ehlukuluzwa. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ivandla leMthwakazi Republic Party selisole ukubotshwa kwamalunga alo amahlanu izolo kobulawayo phandle kweHigh Court ngesikhathi umahluli walelidale ehluza isicelo senduna uFelix Nhlanhla yamaNgwendiweni esokuthi akhululwe ngemali yesibambiso ibail. Amalunga eMthwakazi la ebephandle komthethwandaba ebambene lezinye izakhamizi behlabela ingoma zomdabu ebezihaya induna bephakamise amabhakane alotshe ukuthi uNdiweni kalacala njalo kumele akhululwe. Uthe esenqumile umahluli ukuthi uNdiweni uzakhululwa nge-$500 yebail labantu sebechitheka, amapolisa adumela amalunga eMthwakazi la awaphosela kabuhlungu emoteni yawo. UChris Kande weStudio 7 uxoxele sikhulumeli sebandla leli uMnumzana Mbonisi Gumbo.
Ye, lokho kuliqiniso sibili ukuthi kulamalunga ethu avuweyo owakathi sebulawayo Central Police Station, yikho lapha abazalala khona bakhangelela ukuthi babe se-court ngelanga lakusasa. Okwenzakaleyo ukuthi kuke kwaba lama-demonstrations ayenzakaleyo emini before i-lunch, lapho abantu kade bephakamisa khona ama-placards besithi akukhululwe induna yabantu uChief Ndiwe. Yikho amapolisa lapho kade identify khona abantu bomthwakazi. Esikunanzeleyo ukuthi bonke beyi-5 ababotshwe babatshwe ngoba bebegqoke imiqhele. So amapolisa abebopha abantu kade begqoke imiqhele and basekusenzakala ukuthi bonke bangamalunga eMthwakazi Republic Party. Kodwa babotshe sebengasaphakamisanga lawo ma-placards njalo futhi isikhathi sangkhona sema-demonstrations esidlulile. Yikho okungabe kwenzakele and i-lawyer uDumisani Dube wabameli lawyers for human rights nguye osekhangele leyo ndaba and sebebhalele ama-warrant and caution statements awukwala lelo cala njalo sikhangelele ukuthi kusasa waza-aplayela ibail.
Manje yibo bodwa kade begqoke imiqhele na kumbe abanye bakhona labade beyigqokile kodwa bengabotshwanga?
Bakhona abanye kade bayigqokile kodwa bona ababotshwanga ngoba ngaleso sikhathi amapolisa abesehambe edinga umuntu one by one phakathi kwabantu abaningi bedinga labo kuphela akade bedemonstrate-ile ngoba bebaboniswa yilabo kade bengekho kuma-inform.
Manje licala bani abaletheswa?
Angilalwazi kangako ngokuthi licala bani kodwa kukhanya ngani kuthiwa ukuthi bademonstrate ngokungekho emthethweni bephambanisa inkundla njalo lokuthi bebedemonstrate ngokungekho emthethweni ngoba bebengazange ba-aplayela according to iposta.
Manje libathola lapho esitokisini abalitshelanga na ukuthi batshayiwe kumbe ukuhlukuluzwa?
Sibabuzile sibili abazange batshaywa kodwa ngesikhathi bebotshwa bebesenza kokujikelwa bephakanyiswa bejikelwa emoteni. So abayi-2 bangikhona balimele ngaleso sikhathi bebesabotshwa ngoba omunye wangikhona sibili le yembi dabukile emkhonweni lasemhlane ngapha.
Umnumzana Mbonisi Gumbo, isikhulumeli seMthwakazi Republic Party, obekhuluma lo Chris Gande we Studio 7.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Ibandla leMDC lithi lanxa amalunga alo ehlukuluzwa njalo ethunjwa lokutshaywa kalisoze liyekethise umkhankaso walo okutshengisela. Sixoxele umgcini sihlalo waleli bandla kobulawayo uNkosazana Tendai Masocha.
Inhlelo aziqhubeki kuhle ngoba thina indlela esingaziqhuba ngayo kuhle awawiphone izukuthi sidemonstrate especially sikhangelele ngesimo seZimbabwe izehlakalo izenzakalo zeZimbabwe abantu bonke bafuna ukuthi batshengisele hayi ngokulwa kumbe ngokunjani bangene ezitradini batshengisele ngokuthula ukuthi hayi ikhulumende sesikhathele ukwenza la ngezehlakalo la ngomumo welizwe especially economically
manje njengoba lalelwa ukuthi litshengisele lizatshengisela yini kunyanga kumbe insukwane ezilandelayo
sizabe siloko siqhubeka siloko si-applya kodwa bona labo lokho beqhubekela phambili bethena down ama-applications ethu kathesi nje ngiqeda ukuba leyinye indaba ethi bathene down i-application yethu ade siyifakile besikhanyayo ukuthi sizatshengisela mhla ka-29 namhla ka-30 kodwa khanye amapholisa bayalile bathi si-applye kutsha so asikwazi ukuthi kutshoni kuqhubekela phambili ngokuncindezela abantu ukuthi ba-exercise ama-rights abo ilungelo labo lokudemonstrator
manje bona abantu kabesabi na lanxa lingaphiwa imvumo yokubana litshengisele
abantu vele eZimbabwe abasisabi ngoba ngabe abantu bayesaba mne wethu ngithemba uyananzelela ukuthi njengakhulokhu kade sekusenzakala okuthathwe ebusuku siyachaywa yinto evele yake yenzakala isizathu sokwenza into ezinjalo still fear phakathi kwabantu pho bona kabazi ukuthi by so doing bayabatraina abantu bayabenza bantunye babe imiqhuqhumba so akusela umuntu oyisabayo ngoba umuntu wonke uyazi ukuthi okungasikufayo kuphi kuvele sisendlini singe sifile mne wethu asenelisi lutho kunje isinkwa uyahla sisasazi ukuthi isinkwa sivele siyi-testival izimali amatoilet abakwazi ukuthi kuthiwa yi-payslip ama-industry amatoilet abakwazi ukuthi nxa ukhuluma ukuthi i-industry kwini isi-greek kibo abasakwazi so kungasikufayo kuphi vele abantu bazimisele they are more than ready ukuthi bangene emgwaqweni batshengise ukuthi uhulumende lo asisamfuni njalo seyehlulekile
belokhu bekhona yini abavalelweyo phezu kodaba lokutshengisela
khona njengoba ngikhuluma nginje kunational organizer wethu wavalela ukuthi kwakumele astophe ama-demos nala baningi abalokhu besavalela bakhona abantu abalokhu besavalela thina sinje kuyafana ukuthi sivalelwe nxa indaba yethu mhlaka-3 siyahamba so siya-appear e-court kuyafana ukuthi lokhu savalelwe ngoba nginje every Friday ngiyareporta e-law and order njalo mhlaka-3 ngihambe e-court so kuyafana lokhu lokho sentilongweni ngiphila ngentando yabo bona amaphosa ntando yakhela umnangako
uNkosazana Tendai Masocha ngumgcini sihlalo we-MDC kobulawayo ubexoxa ecingweni lo Chris Gande we Studio 7. UZulu wezansi yamaNdebeleni uthi kule migoqo eminingi enqabela abantu ukuthi bathole incwadi zokuzalwa lezokuhambisa ehofisini kamsitheli. Lokhu kuvele ngesikhathi kusungulwa uphenyo lokudingisisa indubo abantu abahlangana lazo ekutholeni lezincwadi oluqhutshwe iZimbabwe Human Rights Commission eGwanda. Kubika u-Albert Ncube.
Abanye bebekhala ezimathonzi phambi kwale commission belandisa ngobunzima ababhekane labo ekutholeni incwadi ezitshiyeneyo e-ofisini likamsitheli. UZulu ophe ubufakazi phambi kwale commission obalisa ugogo labokhulu bakhale ngokwehluleka ukutholela abazukulu incwadi zokuzalwa ngemva kokuba abazali bebhubhile kumbe bedliwe zindunduma eGoli. UNkosikazi Grace Nilika we-Fort Rickson e-PPS eyinsiza uthi ubhekane lodubo lokutholela abazukulu bakhe incwadi zokuzalwa ngemva kokuba uyise ehambe eGoli wanyamalala.
Esikolweni kufuneka benjani belama birth certificate iproblemati ngihamba ngaye eqhakathekile abazulu bona so nxa ngohlobo olwenzakala ngalo yi child abuse le.
UNkosikazi Gracious Moyo yena obhekane lodubo lokuthola incwadi yokuhambisa ipassport ngoba engelayo incwadi yokuzalwa ngemva kokuba idatshulwe ngumkakhe ayeyendele kuye. Uthi imzame ukuthi atholeni incwadi yokuzala ihlula umthetho wokuthatha amapasipoti kuleli. Uthi kumele ube le ncwadi yokuzalwa ungakhathelekile ukuthi ulesithupha.
Lami ngifuna ukuthi lambe le pasipoti ngiziphilise njengabanye omama njengoba ngingasebenzi.
Umnumzana Olitha Khumalo umXhosa ufuna ukuthi kwesulwe isibongo esithi Khumalo esithupheni sakhe kusetshenziswe sakhe esithi wabanjwa ngamandla ukusebenzisa lesi sibongo ngesikhathi sempi.
Sasibhalisa abantu sibanike kuhle ukuthi ndingubani, bona bathi hayi babhale okwabo.
UNkosikazi Justina Ndondo ngukhansila kaward 18 efortrekisene insiza uthi baningi kakhulu abantu abangelazo incwadi zokuzalwa esigabeni sakhe.
And umuntu wakhona angafa sehluleka ukuthi sizamthathela njani i-death certificate because ebengelaphepha. Loba angazafela esibhedlela ukuthi siyenze i-burial order njani engenaphepha. I-issue yama-birth certificate honestly siyacela ukuthi ngaba be-registry baya iza somewhere.
Umgcini sihlalo weZimbabwe Human Rights Commission uDr Elastu Hilarious Mgwadi uthi bayakhathazeka ngenani labantu abangela ncwadi zokuzalwa kumbe isithupha kuleli esithi lokho kubangela ukuthi belahlekelwe ngamalungelo abo.
Lack of access to birth certificates by a significant part of our population is of great concern to the commission from a human rights perspective.
Ilokukhathazeka okukhulu ngenani eliphezulu labantu abangela ncwadi zokuzalwa kuleli. Umuntu ongabhatshwanga kathi lokho emthethweni asiyemuka kuleli. Yalothelo zikahulumente zilakho ukumyeqa ngoba engaliwa.
Abe commission le bazalalela ubufakazi bukaZulu ovela ezikhindini zonke zezansi emaNdebeleni ukuze bancedisane lohulumende ekuphumeni lamacebo lemithetho ezadala ukuthi kube lula ukuthola incwadi zokuzalwa kanye lezokuhambisa. Ngimele umsakazi weStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.
Sikhangele okusemaphephandabeni namuhla. Iphephandaba le-Chronicle lithi umphathintambo obona ngezemithetho umnumzana Kane Matema sexwayise uZulu ukuthi engalokothi atshengisele ezitaladeni. Iphephandaba le-Herald lona lithi umongameli Emmerson Mnangagwa utshele osomabhizimusi kwele-Japan ukuthi eleZimbabwe livulekile kubatshali bezimali. Sokuyisikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho yiloba yini okusenhliziyweni zenu.
Ngiyabingelela kubalaleli beStudio 7 labasakazi. Igama lami ngu-Alec Gabula, ngidabuka enqameni eGwanda, ward 8. Isu phakamisa izinto ezimbili namhlanje. Sesilohlupho kakhulu kulesi sigaba senqameni olwamanzi lokudla kwenkomo ngenxa yesomiso lesesikhona. Amadama amancinyane esasilawo sayawoma. Cha, ngitsho le mfula lezifudlana kusela ngitsho amanzi. Inkomo zakithi sezihamba 32 kilometers siye eGwanda lapho kuyikho sokusele khona amanzi kumtshabezi river. Esikhala ngakho ukuthi sicela ukuba lo mgodi otshonayo, a deep bowl ongaba yi 120 meters. Singaphathiseka, singalamleleka, singasila kulokhu koma okukhona. Imfuyo yethu ingaphepha kuleli langa esikhangelane lalo. Sesize sixabana leGwanda iTown Council ngokuba iGwanda ibopha lezi nkomo bese zibhadalisha imali emangalisayo kakhulu. Kanti ke iGwanda bekumele ukuthi ikhulume lama stakeholders ukwenzela ukuthi ibone ukuthi ama rural district councils besebenza labo councilor babo bancedisana ukuthi banike uward 8 umgodi otshonayo 120 meter deep bore. Bona babopha inkomo bese behlawulisa abantu imali ezibuhlungu kakhulu. Sibona ngani lokho kuphambana lo mthetho kahulumende wokuthi ke lonyaka kudeclare state of disaster. Kanti pho abantu amanzi bayathathe ngaphi, amadlelo sowathathe ngaphi. ibandezela njalo lokuthi sicela ukudla kwenkomo sike sezwa umsekeli kamongameli uKembo Mohadi esithena uzaba le drought mitigation program ye Stockfeed siwamelele lawo masaka awokudla kwenkomo sesiyalinde sicela ukuhlengwa nguhulumende kulolo hlubo okwabantu lakho ukudla kwe social welfare bakithi hayi thina abanye sesize sadela uyehlula i-social welfare register iyehlula ukuthi incedise abantu esesikucela nje ukuthi uhulumende kasiphangisele asidilivelele ukudla siyethenga ngemali asisaceli lokho kwe-social welfare kokuholiswa
salibonani kustudio 7 igama lami ngu-Adolf Shaba ngilana e-Johannesburg South Africa nathanda ukukhuluma ngendaba ka-Chief Ndiweni. U-Chief Ndiweni indoda eqotho ekwazi ukumela iqiniso ngoba into eyinkinga yezwe lakithi izwe laseZimbabwe yilapho silabantu abangakwazi ukumela iqiniso. U-Chief Ndiweni wonke la macala athoniswa wona akawona amacala ukuthi ngabe uyawathonisiswa yimpi yezombusazwe, it's just a political thing. So iZimbabwe ishota ngabantu abafana no-Chief Ndiweni ukuthi bekwazi ukukhokhela izwe lethu ngoba izwe lethu liyihlebisa yomhlaba ngenxa yabantu abavuma yonke into lezinto ezingalungile.
Sanibonani bantu be-Studio 7. Sanibingelela abaphakithi ninjani kodwa. Hey, sizobuhlungu mani ngale nto eyenzakala lapho. Kuthi abantu be-MTC bathunjwa ngabantu be-ZANU-PF obviously yibo vele. Ene futhi manje ngiyamangala labantu babhizi bakhuluma into abangayazi lokho bebhizi bakhuluma bathi bona laba ama-veteran bathi bona balwela inkululeko. Inkululeko yakhona ikuphi manje? Waye bengayekanga ukulwa kwakhona lokho ngoba manje hayi into esesenzeka awukheni ukuthi abantu bayathunjwa kuthiwe khona abantu baye emaphoyiseni. Amaphoyisa phela la maphoyisa asezimbabwe eZimbabwe kunamaphoyisa ngamaphoyisa ezanu-PF izigebengu akuna mntu right lapha ama-veteran wonke nje ama-members ezanu-PF izigebengu abantu basezimbabwe baphila nzima babhantintela ngaphandle kufana nokuthi bayabhantinta le mpilo abayiphiliswa uhulumeni kamnangagwa lona aye no. Abantu bakithi kumele basukume impela otherwise kumele iZANU-PF iphume otherwise kuyogcina kuliwa straight lapha kuzovuka ngo-2023 ma kungenzeka barobhe futhi hhayi kungangcono abantu bafe ngoba manje le nto eyenzakalayo ayikho right. Ngiyabonga.
Salibonani bantu bonke balaleli beZimbabwe, yimuBruce Moyo ukhuluma ngiseJoburg e-South Africa. Ngiyalibonga kakhulu balaleli bonke beZimbabwe elilalela i-Studio 7. Ngizobonga njalo i-Studio 7 ngohlelo labo langezindaba zabo ezimnandi ezenza wonke umuntu ebelazi iqiniso eliyenzakalayo. Ngibonga labasakazi bethu bonke abe-Studio 7. Ngithi lingadindwa, liyakuzwa ngihlahlala ngiphezu kwama-ovedi bathi bona balwa impi yokukhulula iZimbabwe. Bami kuluphi uhlangothi namhlanje njengoba liyabezwa uma kuthiwa ngumahiyadanta yini mbuma kuthiwa ngubani lo ukuthi usezama ukugoqa abantu ukuthi bezwe amangabo. Yazi kulusizi, kungizwisa usizi ukuthi alila mahloni lingabantu abadala lingaka mali nalizithi lingama-war veteran. I-war veteran alisupporti iparty. Hayi, lokho okukwenzakalayo elikuphikayo lithi wona iZANU-PF kalitshontshi bantu kutho ukuthi lani mawuvethi liphakathi kokutshontsha abantu khonokho elalikwenza ngesikhathi sempi ukuthi umuntu engayekeli ukuzwana lani embonweni yenu liyambulala. Yikho lokho lamanje mntu kuphezayo lingazofuna ukurobha abantu bezimbabwe. Bantu bezimbabwe gezani ubuso libabone laba bantu. Akula European countries efuna ukubisa umlungu, asikhulumi nomlungu la. Akula mlungu uphi umlungu engazobangengisa ilizwe selinjani lingazorobha abantu. Hayi lingazodlala ngabantu njalo sifuna ukusitshiyela abantwana bethu bengabayanga abeni besuda selisitsho njalo noma lina selinikwe imali inaleli ingezeleleyo lokuthi abantwana benu bazangeniswa esikolo. Abethu ke singazofuna ukuthi sethuselane emhlabeni, asivele iqiniso sihlale phansi njengamadoda silabafazi silungise ikusasa lelizwe lethu. ningazofaka abalungu lapha, ningazofuna ukubophanisa indaba. Akulamlungu ongena la. Yithi thina amaZimbabwe sithi kasisafuni umbuso wenu nalo wesiwovete wesigorila wokufuna ukuthi umuntu okhuluma iqiniso limtyontshe, umuntu okhuluma iqiniso umthengiswe, umuntu okhuluma iqiniso uzala lamabhunu. Apha amabhunu, apha amabhunu. No, 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 no. Stop this. Kuyayangisa. Ngizikhipha uhlazo. How?
Labo ke be kungabalaleli be Studio 7 abasithumele imlayezo yabo nge WhatsApp. Imbono yabo ngeyabo, kayilani lokwenza le Studio 7. Lawe uyenelisa ukusithumela owakho umbiko mlaleli kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Imali eyatshalwa ngele China kugatsha lwezamafutha ezimota kwele Nigeria ibikwa isifike ku-$16 billion. Kulezulu lesikhukhula elikhangelelwe ukudala umonakalo omkhulu esigabeni sePuerto Rico khonapha eMelika, eliphiwe igama lokuthi Hurricane Dorian, elizachitheka ngempelaviki. Ezinye izizalwane zakwele Botswana sezikhuthaze uhulumende wazo ukuthi adinge indlela ezingcono zokuphatha udaba lwabokuza abaqhubeka bengena kulelo lizwe ngokungekho emthethweni abagoqela abeZimbabwe. Kubika intatheli zindaba yethu uMartini Ngwenya.
Udaba lokungena kwabeZimbabwe kule Botswana ongekho emthethweni ludaba olusegudwini. Amapholisa esikolweni eHabrona sevuke eseganga kulezi nsuku enganikezi ithuba abeZimbabwe abakulelizwe ongekho emthethweni. Kodwa noma bangaze bethathwe izimota zebachitha emncelweni wePlumtree, baphenduka ngokuchecha. Lokhu sekudale ukuthi inkokheli efana lokansela webandla elibusayo eleBotswana Democratic Party umnumzana Moemedi Mukhatshane ukuthi abakhuthaze uhulumende wabo ukuthi adinge amanye amacebo azaxhazulula lolu daba.
Ngokubona kwami uhulumende kumele behlangane ukuze senelise ukulungisa lolu daba ngokupheleleyo, ngoba ukubabuyisela emuva ngokwesikhatshana, ukubabuyisela emuva lamuhla kusasa sebephendukile.
Ingcwethi kwezombusazwe umnumzana Lawrence Woketitse uthi akukho ongalungiswa ngaphandle kokuba isimo seZimbabwe sintshintshe, esithi abantu bazaqhubeka bebhensela ukubotshwa.
Uma amathuba kumumo omnotho engekho, abantu bazaqhubeka besuka emazweni abo, njalo awungeke wabamisa. Akumnandi ukuthi umuntu ayeqe umngcele ekhonjelwe ngemibhobho lokunjalo, kodwa ungabona umuntu ekwenza kutsho ukuthi imbadalo yokwenza ingaphezu kokuthi angakulenzi.
Kulezi nsuku amapholisa agcwele emgwaqweni yesigodlo iHabroni emisa amabhasi lezinye imoto ezithwala isihambi edinga abaselizweni okungekho emthethweni. Kodwa omunye weZimbabwe lamaphepha uhlala elizweni uthi ekhaya kunzima kungaphileki, yikho ebona kungcono ungena kwele Botswana.
Ekhaya kusemalahleni kwakathesi, ngakho kungcono ukuba seBotswana. Sidlala amacashelana lamapholisa, uhlaleki eZimbabwe.
Umnumzana Andreas Sibanda oZimbabwe ohlala eHabroni uthi ngabe uhulumende weBotswana uthatha inyathela elifanele leSouth Africa ukuthi anikeze abangalamaphepha incwadi zokuhlala.
Uhulumende weBotswana uchitha imali ngokubisela abantu laba ekhaya. Minengi imisebenzi lapha engafunwa ngabaTswana, ngabe bayanika izizalwane zeZimbabwe zizisebenzele bebanike lamaphepha behlale.
Emhlanganweni owenziwe phakathi kwayo nale iviki, esinye isiphathamandla uhulumende umnumzana Edwin Batsu uthi iBotswana izaqhubeka ibuyisela emuva abangalamaphepha okuhlala elizweni, ngoba abanye besona ngokudala amacala. NginguMartin Ngwenya oyindaba zeStudio 7 ngiseHabron.
Awasomanda, ulunkulu wethu sesibini, nasidlela ngosasa.
Levuka njani izihlobo ezithandekayo silethemba lisixhuma kuhle kumagumbi omane omhlaba lapheli ngaba likhona kobulawayo levuka njani kutitshi kuplumtree mamukajini makamu wangu echolocho lingaba linjani lupane ngale Victoria Falls siye enkabazwe lingaba linjani lani khona ngapho sozibele eHarare kuvukwa njani isihlobo zami Bainbridge lasekwana lapho nithuile buyani livuka njani lingaba lisiqhuma kuhle na kundawana zonke zelizwe lapheli khona Tinasa sikhuza khona pa emsakazweni msakazweni msakazo we studio 7 na azije abathumbeno moya abakho noma kungenzeka thina sishiye umhlaba sithele sivulele baba masango Yesu bafana becholocho ke cholocho great sounds besiqhubela ke uhlelo lapho ngengoma emnandi selethemba elivusile yalifaka umdlandla welanga phela ukuthi lichone kuhle bese emsebenzini kumbe abanye ngabasebenze masimini njengoba nje izulu selizatheleka lilungiselela ukulima phela Ayike kwanele kodwa singakehlukana isikhangele bezihamba phambili. Ibandla lemthwakazi Republic Party lisola ukubotshwa kwamalunga alo kobulawayo izolo. Kwanele olivalelisayo ngontunga milinkoma. Likhumbule zikhona eza kusihlwa ngo 7:30. Mina lani asipheni sonke ekusasa ngo 6:30. Lichone kuhle.